daba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kantemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 8 kampalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey, ukuhamba kwamagesi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifanele. Uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey, uhamba kwamagesi sokuthwalisa nzima kakhulu ngoba sokuze kusenza ukuthi singaphili kuhle. Sisikhangelele endabeni zamanzi sizigcina singabi.
Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi weZimbabwe. Osokwengeze luhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni jikelele.
Sokhanike kwakhathi esinomiza, minza, minza kwa. Sengiyo sihamba ukulethiwe kwakufika umgabe. Lapha aqonde khona lapha siyabona abajotshwayo labo. Ilizwe lakhona vele akulalizwe abamasinyalwa kumbe sengilungisela bona okwezikhwama.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyaphatheka ekugcotshweni kukamongameli wele Equatorial Guinea kulokuthi ahlale phansi alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Abebandla eliphikisayo le MDC bathi akula muntu ozakwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganeni wabo omkhulu oweCongress. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi aweZimbabwe osekwengezwe luhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni jikelele. Ikhansili yakoBulawayo ikhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ezibhorane ngoba impompi zokudonsa amanzi esuka emadamu asengasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelakala kwamandla kagetsi. Lokhu sokwenze ukuthi isikhathi sokutholakala kwamanzi sinciphe ngamandla njengoba kade vele esilela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwamanje amagetsi acitsha amahole phose angamachumi amabili, i-18 hours. Lokhu ayisikho kwakuqala ikhansili imisa ukulandelwa kohlelo lokuvalwa kwamanzi. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17, njalo engumgcini sihlalo wohlangothi olwe-Future Water Supply, uthi bayazama ukuthi badinge indlela zokuthi bancedise ukuthi amanzi atholakale.
Esikhangile ukuthi thina siyiBulawayo City Council siyaxolisa kuzakhamizi lathi kuphezu kwamandla ethu baluhlupho olukhona iZimbabwe yonke lokubana amagetsi ayasilela. Ngakho siyiBulawayo City Council silendlela ezinkunengi esikhangelele ngakhona ukuthi sikhangele ukuthi siya ncedisa ukuthi sibone ukuthi sizangena kwezisola. Sikhangele ukuthi siyakulungisisa khona lokhu ngoba leyo sola ayisebenzi indawo zonke. Kule ndawo ezizavuma ezinye azivumi isola. Upho lwamanzi lukhona luyengezwa futhi lusengezwa yizesa esiluhlupho.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi uhlupho lwamagetsi lamanzi aluqalanga khathesi, ikhansili kumele ibe leminye imizamo eyenziwayo.
Siyayibona siyinotisi ukuthi kuzawuba le interruption emanzini lapha kuseza kulandela 72 hour. Ye, siyazwisisa siba ukhuluma lathi siyabona sile magetsi awekho, kodwa vele nxa beyikhuluma ngokuthi khona interruption 72 hour water schedule, ambona ngani abakhuluma iqiniso ngoba vele akusalandela ischedule se-72 hours. Amanzi kawabuyi, abanye bahlala sizinsuku amanzi engabuyi pho nxa besithi khona interruption kutshona. Lezi zesalayo sibona ngani hayi njoba kwakhulunywa ukuthi kusokule problem ezisa sengazi ukuthi yona icouncil izakubamba njani ngoba amagesi azahlale amagesi kawaseko vele akusoze kuhambelane vele lezisa le-city council ngama-schedules abawafakayo ikakhulu i-city council 72 hours ayisasebenzi ngoba
okugcizelelwe ngumnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo uthi ukuhamba kwamanzi kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuphenduke.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey ukuhamba kwamagesi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo sokuze kusenza ukuthi singaphili kuhle sesikhangelele endabeni zamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ikhiphe imbiko isazisa izakhamuzi ichaza ukuba ayisenelisi ukulandela uhlelo lokuvalwa kwamanzi okwamalanga amathathu, lokhu kungenxa yokusilela kwegetsi okuhlasele ilizwe lonke. Indawo ezilamakampani kanye laphakathi kwedolobho amanzi azaqhubeka ekhona lanxa kungela getsi. Unkosikazi Judith Ncube owesabelo sakobulawayo ekhuluma izolo esemhlanganweni obuqhutshwa ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali uchaze ukuba okwengezelela ukuvalwa kwamanzi ikuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okuhlanzwa khona amanzi. Kungakho lokhu kusuka kudale ukuba impompi zamanzi zihlale zifile njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Teodoro Obiang Nguema ukuthi aqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwenziwa. Ungwema usebuse okweminyaka engamachumi amane lantathu 43, njalo phakathi kwabakhokheli abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside kwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Ngwema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngenhambo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthe endaweni yokuthi avakatshe uMnangagwa kumele ahlale phansi adinge indlela zokulungisa udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Ukubona lapha mfowethu ukuthi na lapha uMnangagwa ethatha isikhundla sika umuyi uRobert Mugabe wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniyo nalezi zazitshintshwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esembedeni yasiphapha ihamba isiya kuni zonke nje zonke indawo lapha ayelizwa khona kungelani lutheleli ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanike kwakhathi esiwunza mnza Mnangagwa senguyothi ihamba ukwedlule kwakufika uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalithi abamasinyalo kumbe kezinisela bona okwezikhwama zabo into zakhona ezihlanzelwayo akusiwo zinto eziletha izithelo kwizizwe ezimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba le nkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukhona ongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini ubaba womuzi kasuzasukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha. ngoba sonke imphendulo yakho na bebe yananzi ishuthe ezenzi emzi abanye umongameli kukhulu into yamagethi le into yamagethi futhi ukuthi yena 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 ubabuyiphuma ngakho ngiye wayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho ethithi khona izaletha amagethi yile makhale le madolobheni izibhedlela izalungisisa izithembiso zakhe zonke lezi esiyasiqondane nazo ethibili esiqondane le industry ngamagethi ngaye ngumuntu olothando labantu bakhe lezweni lakhe athi zahlala phansi alungisise leyolu idaba idaba inkinga le yamagethi hhatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola owe African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lo mhlangano?
Ukubheka ukuthi lapha ngikuzwa wayesingabiza kusonke indawo lekhoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqoqo lokho vele akusinike lutho lapha ezimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akunethi lutho naye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mihlangano ekhumuke yethuzingathi sade kumbe i-EU lapho umhlangana khona futhi umhlangana khona abayanga akunethi lutho akulanto esingathi kule zithele singazizwa khona ngibona ngathi mina yakho imkhulweni nje umongameli wethu ucesa isikhathi sakhe udlalise imali ezimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora uthi akekho umuntu oke wethuselwa loba ukwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganweni wabo omkhulu weCongress mhlaka 18 kunye nale inyanga kaMpalakazi eHarare. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uhle wathatha leli thuba lokuveza ukuba ibandla lakhe lizancintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwesikamongameli amalunga edalela iParliamente laka Municipal. Lokhu ukwethule emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eHarare.
In the MDC, it is not the president who is going to nominate and choose.
Akusimongameli ebandleni leMDC ozokhetha abazancintisa kulolu khetho. Lokhu kuzokwenziwa ngamalunga ebandla. Kwagcizelelwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Chief Ndlovu.
Ama nominations abe khona abe ekhokhelela ekuthini sibe leCongress ukuthi kulabo abathole ama nominations adlula engingathi ngamashumi amathathu awe percent bebengena ekhethweni kungaba labantu abathathu abangathola 30 maybe 40 bonke bengu 3 bayangena okhethweni. So bekungavalelwa umuntu bekulukhetho olukhululekile ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi angene kunomination for iCongress yethu ezokuba khona mhla ka 18. Sikhangelela ukuthi sibe kuleyo Congress. Siyathokoza ngalokho esesikwenzile njengeparty silandela iDemocracy.
Esekhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kaGetsi elizweni, uMonzora ubeka uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa umlandu wokungahleleli ikusasa likaZulu isikhathi sasekhona, okuyinto esekelwe ngumsekeli wakhe njalo uMnumzana Dlovu.
Iplanning kahulumende ayiso planning ye 2 years. You have to plan ahead. Ukwazi ukuthi ipopulation iyakhula, i-industry iyakhula, and at any given time awukwazi ukuthi ube surprised ukuthi awusela magets awonelayo. So uhulumende okhona akazange akulungiselele lokho. Pho mangabe kuyikuthi uhulumende akanawo ama-plans edlula iminyaka emibili emithathu, sizithola sesilokho esesiyikho khona manje. Lokho siyakusola kakhulu ngoba kubambelela abantu abalama companies, i-industry, lezinye izinto ukuthi ilizwe lethu likhule liye phambili.
Kodwa unobhala wogatsha ulubona ngezokutholiswa kwamandla kaGetsi lokuthuthukiswa kwendlela zokwapheka, uDr. Gloria Magombo utshele intatheli izindaba kusukwana esanda kwedlula ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukudinga ezinye indlela zokutholisa ilizwe amandla kaGetsi.
Over and above, in the long term, over 400 million was secured to improve dependable capacities in Bulawayo and Wange. We are also ramping up power production from the small thermals, which is Bulawayo, Harare and Munyati to push it up to 45 megawatts.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Lubane Nondo upha umbono wakhe phezu kwesimo sokusilela kwamandla kagetsi elizweni lokuthi siphazamisa kanjani kwezomnotho.
Ngoba uNkulunkulu ngabe kehlulekanga, ngabe kazange ezamazaba ama-excuse, ngabe namhlanje iZimbabwe ilegetsini elayo, ngabe namhlanje iZimbabwe ilegetsi ikwana ilizwe lonke siphinde siyithengisele kwamanye amazwe. Ngabe iZimbabwe ngabe lamhla sisenza i-solar powered energy. Kodwa uhulumende wenzani? Waziqhatshela umuntu endaweni yokuthi enza amagetsi, yena wayakha imikhukhu. Sayikhumbula indaba eGwanda ujahazakele imikhukhu yakhe.
Abe-MDC bathi bayilona bandla elizimisele ukulungisisa udaba lokusilela kwamagetsi njengoba belazo inhlelo abazaziqhuba bengakhethwa ukuba bakhokhele ilizwe abangeke baziveza okwamanje. Bathi balulungele ukhetho luka-2023 njalo bezoncintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwezephalamende eziphezulu kwamakhulu amabili 210, ezamakhansela phose inkulungwane ezimbili 1958 kanye lesikamongameli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ikomishini yebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission ithi isifaka isicelo kuhulumende sokuba inhlanganiso zenkolo zilawulwe nguhulumende. Okwamanje lezi nhlanganiso azilamthetho olawula ukusebenza kwazo. Ngakho-ke iZGC ifuna zilawulwe ukuze abesifazana kanye lamantombazana bathole ukuvikeleka. Lokhu kungemva kokuqansa kwenani lamantombazana abadlwengulwa kwezinye zalezi nkonzo, ikakhulu abokholo lwesipostoli. Abantwana abakhonza esipostolini batholakala sebendisiwe bengakanelisi iminyaka esemthethweni elitshumi lasitshiyangalombili 18. Ngomnyaka odluleyo kwabhubha umntwana wentombazana wayele minyaka elitshumi lanhlanu u-Anna Machaya, ebeletha endaweni yabesipostoli engcwele esabelweni seManicaland. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Useni Sibanda oweZimbabwe Christian Alliance esixoxelayo ekobulawayo.
Ngiyayizwa indaba esegudwini ukuthi iZimbabwe Gender Commission iyacela ukuthi uhulumende aregulate inkolo. Ye, ngumbono wabo uyazwakala, kodwa isizathu abathi kwenziwe ngaso asitasibulisi. Kimi isizathu esingekho emthethweni.
Kungani usitsho njalo Sithole?
Isizathu esizocindezela okwayenziwa ngumthetho wesisekelo i-constitution. I-constitution yethu ithi yona wonke umuntu eZimbabwe ulelungelo lokuthi a-practice inkolo yakhe ngendlela afuna ngayo. Kodwa indlela yona leyo sikukhangela ukuthi kumele kube yindlela esemthethweni. Singathi thina ngendlela abakufaka ngayo ukuthi kule nkonzo ezicindezela kumbe ezinyathezela kumbe ezezama qala ekuhlukumezeni abantwana abancane, then zonke inkonzo kazinjani kaziregulate sabe sesuke sakubamba ngendlela engayisiwo. Esikhathini esiningi uzanika umzekeliso lapha ukuthi esikhathini esiningi abantu abadlengula abantu abangomama ngobaba, then singathi wonke abantu abangobaba bahle bavalelwe entolongweni. Lokungenzanga sabe singenzanga lutho njalo. Sesenze iphutha elikhulu.
Manje udaba olunje lungaba njani okusemthethweni?
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulabantu abayenza into engekho emthethweni, labo bantu kumele babotshwe. Simple. Zikhona izigangi, bayenza izinto ezingafunekiyo, njalo umuntu oyenza into engafunekiyo emthethweni kumele avalelwe, kumele abotshwe. It starts and ends there. Singavele sithi okuzayenzakalayo ukuthi sicela ukuthi inkonzo ziregulatwe. Into esesizayibona-ke kathesi ukuthi sizabona isandla esingani, what I might term heavy-handedness kuhulumende, and njalo sesibona ukuthi inkonzo zizasetshenziswa ukuthi kathesi engathowiwe ilayini ngendlela uhulumende afuna ngayo. inkonzo engasoze ibe regulated kumbe ibanjwe ngenye indlela. Ngakho-ke siyabe sesiba vulnerable as a country ukuthi yonke into esiyenzayo in terms of our religion, because i-religion yethu siyi-practice-a ngendlela ezijeleyo. Then singathi ngayibe regulated, meaning to say ukuthi kuzaba ne-legal framework uhulumente aza ukuthi right inkonzo zonke kazibenje. Njalo akutsho phela ukuthi kungathiwa kwenzeka njalo yona leyo into ekade sikhala ngayo kathe sizayekela ukwenzakala.
Manje okungenziwa lapha kuyini ukubona ukuthi laba bantwana abadlwengulwayo, abanye bebadlwengula becathe ngemva kwenhlanganiso zabo zenkulu, kwenziweni?
Into kuphela esingayikhuluma yokuthi we are expecting ukuthi uhulumende angezelele i-penalty provision ukuthi umuntu odlwengula umuntu ongumntwana kumbe abayendisa abantwana kube ne-penalty provision end esingathi sina ngesikhiwa i-deterrence angithi. But you can put so much deterrence on it, it doesn't follow ukuthi akusoze kwenzakale. But what it might happen is that lo lalowo lomcabango ojulileyo ohlangeneyo uzaba ngumuntu ovele oyesabayo ukukwenza khonokho. So I don't think ukuthi into ekhulunywa yi-gender commission ukuthi kube le regulation ezinkonzweni is going to assist. Mina ngendlela engikubona ngayo ukuthi siyabe sesinyathezele ilungelo lenkonzo or lenkolo eliku-constitution ukuthi kathe selifuze libe regulated. Kufuze sehlukanise lapha into ezimbili, umuntu oyenza icala kumbe inkolo kumbe abantu abahlangene abenza amacala ngababe ngabantu akumele behlukaniswe nabantu abaphesuwa a certain religious position.
Ngiyaxolisa lapho lo belimlalele bekungumnumzana Ngqobani Sithole oligqwetha elizimeleyo elesithole Ncube attorneys esixoxelayo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ugatsha lwezomvikela lakwelemelika lubike izolo ukuba lunike umsebenzi wama-contract obiza amabhiliyoni athoba munwe munye 9 billion ngayinye kumankampani agoqela e-Alphabet Incorporated, Google, Amazon Web Services Incorporated, Microsoft Corporation and Oracle Corporation. Lumsebenzi uzabe uphathisa iofisi yePentagon kwezomvikela ikakhulu ezebulenjini lolwazi oluthile lokuphathisa ukuvikela ilizwe. UJanice Wallace owabotshelwa icala lokubulala owayengumunye wabakhokheli ukulwisana lohulumende wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, umnumzana Chris Hani, ukhululwe izolo ngemva kokupika kweminyaka engamachumi phose amathathu 28 ngemva kokuxolelwa phansi kohlelo olwe-parole. UWallace osele minyaka engamachumi phose ayisikhombisa 69 bekumele aphume ejele ngomvulo, kodwa usuke wagwazwa ngesinye isibotshwa esezaphuma wagcina eselatshwa andubana aphume. Badla amalahle abantu eZimbabwe ngemali eningi ephiwe amalunga edale le-cabinet, labasekeli babo kanye labamela izigaba ezijiyeneyo edale le-parlamente. Amalunga edale le-cabinet anikwa ingxenye yesigidi US$500,000 umuntu munye ngamunye, kwathi abasekeli babo bathola ama-$350,000 umuntu munye ngamunye. Ngesikhathi kusaba lo mnumzana uRobert Mugabe engakasuswa embusweni, izikwelede lezi zagcina zibhadalwa nguZulu. Sixoxe lo mnumzana kucaca phulu omele inkulumane ekubandla le-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uphulu usungula lingxoxo.
Ngoba kuyinto enhle ukuthi uZulu uyakhonona kangaka ngezimali eziphiwa abantu kumbe ezihamba ngokusetshenziswa kwemali kahulumende. Yinto engavamanga, mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebene-interest, sebekhangela kakhulu ukuthi izimali ziphathwa njani. Kodwa-ke akusho ukuthi imali leyo akumelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani.
Ye, kunapho ke
kumele sihlukanise izimali ezathiwa ama-minister akwe-executive nezimali ezathiwa ama-members of parliament, ngoba akuzange kwaba yi-transaction efananayo. Izindlela zakhona zokuphiwa nalapho kusuka khona imali, umthombo wakhona kawufanani.
Ncube nantudabo lolomhlane.
Ngokubona kwethu akusiyo into embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama MPs banikwe ifacility yokuthi khona babe lezikwelede, kukhangelwe ukuthi imali abazayibisela. Uhlupho lukhona yikuthi ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni eZimbabwe zingabhadalwa. Ngicabanga ukuthi uzulu ukhala ngakhonoko. Bese sikhathazeka ukuthi o-minister isikhathi esiningi ngabezana. In fact bonke ukuthi bona baze bayephiwa i-500,000 laba beku-40,000 yindaba bengazange o-minister baba ku-50,000. Sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benelise ukuphila, ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa ube wakushare ku-social media lapha, I think omunye ngusikhala. So ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali, okubi kakhulu ukuthi imali ibisisiba nkulu kakhulu kakhulu yama-ministers. But for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako.
Ye, siyabona khonapho babaphula ukuthi vele kubhadala imali kahulumende le kungani kuyahlupha. Siyakwazi ukuthi lanikwa amaloni okuthi lithenge izimoto lezinto ezinjalo, kodwa likhumbule kulalokho enokwakuthiwa yi-farm mechanization program, imali yagcina ibhadalwa nguZulu. Nxa kunje akuhluphi khonokho?
Into ekhona ukuthi umbuzo walo uvalid, kuzamele kukhangele sizabona ukuthi iyazala nkomoya. Kodwa into ekhona yeqhathekileyo ukuthi emalini ikho i-background emalini kakhulume yama-MP yahamba through a parliamentary process. Yibona ingazani kwakuyindlela kamkhilini lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility benze something. In fact mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike amaloni, because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-back pay, and that was going to actually amount to more, ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years, the equivalent of $65. That is, this is where I feel in the past 3 or so months, the equivalent of $200. U-employee yami endlini engilikhathileyo ayikhiphe him 180, omunye ayipheye almost $200. That's below the minimum poverty that I'm lying. That's what we've been earning for 5 years, uhulumende esehluleka ukusibhadala. Ukubuya kwemali leyo ukuthi sakhala kakhulu ngomholo wama-civil servants in general. Saphusha umthuli ukuthi ayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September. That also then included also ezethu izimali, but yena wasephenga ukubuya ngokuthi sizanika ama-facility, which was wrong. But umuntu angathe nemali yakho ethi nizakunika i-$100 kodwa ngiyibhadala through Barclays, esikhathini esiningi ngiyayithatha kuphela. But ngibona ingazani zeshube zine better approach to that kind of thing.
Ye, sibuye kubabuncube. Babuncube, khonapho-ke ekubhadaleni izikwelede lezi, lapho ungazani abantu bathi yeyi bantu sokubuyela kudala konkana kwenziwa nguhulumende kamgabe.
Ye, uhlupho lukhona apho babuduba ukuthi into yonke ekweledwayo yikho phela okutshengisa ukuthi vele uhulumende wethu ligabha elivuzayo. Ayikho i-accountability, kayikho ukuthi alandelele kabulandelelwa lulo. Umuntu weZimbabwe wonke sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweledwayo nguhulumende ezabhadalwa, angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje nizayibhadala ngani. Kumele uyithathe, ngoba wena ungayekela ukuyithatha nguwe osala uwaza. Nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abalithi ngapha esindebeleni kabayithathanga imali ekwakuthiwa ngamaloni, abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa, ngoba lokho kusuka ngo-1980 besenza into efanayo. Bavutha imali baqeda, uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola. So yilo hlupho olukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekweledele leyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani. Kungabi lo muntu othi njengoba sengiphiwe angiyibisele. Nxa usizwa ukhala ngokuthi bebekweledwa kutho ukuthi baqhiliwe ngenye indlela, ngoba umuntu nxa ekukweleda abe sesithi sekunika futhi isikweledi esitethi ukuthi akubhadale ngemali yakho, into embi kakhulu. Vele bekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe-opposition even kuyisikweledi, ngoba siyamazi.
Lapho lizwe umnumzana kucacaphulu omele inkulumane kubandla le-CCC lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokukhuthaza ukuqedwa kokuhlukuluzana ezimulini ikakhulu luqondise kwabesifazana namantombazana owe 16 days of activism against gender based violence oqitshwa kusasa sesigqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sitha sidibane njalo kusasa ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.